Siyabonga Chris lichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
engingakutsho ukuthi engukhotshelwe kahle kahle hayi angilalwazi ukuthi kungabe kuyini but kodwa hayi ngalokho sokuthethwe akulanto engingayitsho kakhulu.
Omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla leZANU PF izolo besetheswa icala lokungahloniphi unkosikazi Grace Mugabe uyalilandula leli cala.
Kuyamangalisa ukuthi uPresident Mugabe kathesi ngimi sekhulume sithi ama-diamonds were looted from Marange. Ngoba uma ungakhumbula there was a benchmarking team that was sent of senior government officials yathunywa eBotswana, yathunywa I think laseNamibia where they were taught the skills of how to manage ama-diamond revenues.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zisola amazwi kaMongameli Mugabe yena othi ilizwe lilahlekelwe ngamadayimana eMarange abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi uKhuliyo oledlalade elitsha elithiwa Amaphupho Amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla leZANU PF izolo besetheswa icala lokungahloniphi inkokheli yebandla uMnumzana Khumbulani Mpofu uyalilandula leli cala. UMpofu uxotshwe elidale leZANU PF Politburo labanye ababalisa uGodfrey Tsenengami, uGodwin Gomwe, uVengai Musengi, uWashington Komo, uEdmore Samambwa, loTamuka Nyoni. Abasakhulayo laba baxotshwe kokuphela kuleli bandla besetheswa icala lokudelela unkosikazi Grace Mugabe. Umphathintambo obona ngendaba zababe ngabalweli bempi yenkululeko uMnumzana Chris Mutswangwa lomkakhe bona bamiswe ukuba ngamalunga ebandla okweminyaka emithathu. Bonke laba babikwa bekucele leZANU PF elisekela uMnumzana Emerson Mnangagwa elizibiza ngokuthi Team Lacoste lona elilwisana le G40. Amalunga e-G40 abalisa agoqela uMnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Mugabe. Sixoxe lo Mpofu yena othi akuxotshelweyo kakwazi.
Engingakutsho ukuthi engukhotshelwe kahle kahle hayi angilalwazi ukuthi kungabe kuyini but kodwa hayi ngalokho sokuthethwe akulanto engingayitsho kakhulu.
Incwadi abakulobele yona cala bani oletheswayo kahle kahle?
Hayi incwadi angatholi incwadi, angitholanga ncwadi.
Suza kwenzani pho kathesi njengoba uxotshwe kokuphela abatsho ngokuthi lisuspendiwe kuthiwa lixotshwe kokuphela kubandla, susiya ngaphi?
Ngikhona akula emhlaba engilayo ngoba mina akule iphathi ebengiyazi ngaphandle kweZANU PF. So kwamanje hayi ngisakhona nje ngizasebenza ngakhona lokho kukhona.
I-Team Lacoste le kanti vele kuyini esizwayo ukuthiwa lina lingabe Team Lacoste?
Hayi lokhu angilabufakazi ngakho ngoba la manje ake ngihlangane lenyamazana naleyo kuthiwa i-Team Lacoste mntakababa. So ubufakazi bokuthi kuyini kumbe uqalisela ngaphi kuya ngaphi hathi ngabe sengikutshela. Ngabe sengiphosisa sibili kumbe sengitshela amanga.
Kodwa wena ubumi ngaphi kumbango wesikhundla sikababa uMugabe sikubonayo kusenzakala lapha phakathi kweqembu lona lele likaMnangagwa le linyelelele G40?
Ye, hayi lawa maqembu mina angazi sibili kodwa mina bengime ngemva kwamongameli. Okunye lokhu hhayi bengingabi ngikho kakhulu, bengingazi, bengisizwa nje lapha lalapho ukuthi kulezinto ezinjengazenezo kodwa mina bengime ngemva kwamongameli.
Okwamanje yatsho awuyindawo awuyi kubomjuru awuqhubeki usapota kumbe mhlawumbi iTeam Lacoste nje lanxasi uxothiwe.
Ungathi angiqhubeki ngisapota ngoba ngitshilo ukubana angiyazi le existence yayo ngiyazi lokuthi kule nto enjalo bengingakwazi. Yikho ngisithi hayi uba manje mina ngizoyala ngisizalwane sisizimbabwe ngipatriotism.
Umnumzana Khumbulani Mpofu ngosakhulayo akobulawayo oxotshe kubandla lezano PF labanye izolo. Amabandla amabili kuphela azancintisa kusasa kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMondoro Mubaira edalele ephalamende. Lesi sikhundla saba khona kulandela ukuxotshwa kubandla lezano PF kukamnumzana Sylvester Nguni. Abazancintisa ngumnumzana George Gangarawe owebandla lezano PF nomnumzana Rodwell Nyanga owe People's Freedom Front. Amanye amabandla awangenanga kulolu khetho ngoba elokhu ekhonona ngokuthi ibandla lezano PF liyaqilibezela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena othi amabandla aphikisayo azibisela emuva ngokungancintisi kukhetho.
Kati kungangimangaliso ukuthi kati abantu be-opposition bona babona ngani umbuso bazawuthatha njani ngoba kuvele umbuso uthathwa ngokuthi ukhontestile i-election yawawina. So ama-issue ukuthi bona bethi khona bayaboycotta ukuze for whatever reason, I think akulangqondo. Kutshengisela nje ukuthi mhlawumbe bayabona ukuthi bazaluza ngoba ukuboycotta kwabo abakwenza lokho, they are just giving izane i-chance yokuthi ibiloku yiwina isiya phambili. Izinika-ke ama-members e-parliament amaningi, they are just entrenching umbuso wezane ngoba bazibizelani ukuthi bayi-opposition nxa bengasoze bephikise. Babona ngani umbuso wakhona bazawuthatha njani nxa bengasoze becontest kuma-elections ayenziwayo.
Ke sikhangele njalo le bandla le-MDCT sizwa kuthiwa sebexotshe umnumzana Matson Hlalo edale le-senate.
Into emangalisayo kakhulu umogeni because mbona ngani ngawafunda ekuxotsheni kwakhe abantu obidi labangani bakhe ukuthi wanika nje izanu i-first time kobulawayo since 2000 izanu yathola ama-CD lakathesi lokhu ilawo sizathola futhi i-CD yesenethi kobulawayo ngoba obviously i-MDC ayisozi-contest. So angazi ukuthi mali bani kumbe malini ayinikwa libandla lezanu PF, maybe ukuhlala endlini leya government kuleya agreement of some sort ukuthi kasoze contest ama-elections because honestly I think kunobuwula obuthize obenziwa ngumogen because you cannot keep on uxosha abantu ungakhontesta ama-election ngoba kuzagcina kusala kungela muntu ephalamenti lapho kumele i-MTC kumbe opposition eZimbabwe.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo obemela isigaba semakokoba edale le-senate elilunga le-MDCT umnumzana Matson Hlalo izolo uxotshiwe kulelo dale ngemva kokuba ibandla lakhe lilobelele lidale lilazisa ukuthi uhlalo kaselilunga. Uhlalo waxotshwa kwi-MDCT ngenyanga edluleyo esetheswa amacala ambalwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omunye wamalunga ekomiti edale lephalamende ebona ngokwethulwa kwembiko engumeli wesigaba semavukutafara umnumzana James Maritati sekhuthaze uhulumende ukuthi aphange alungisise imithetho enqabela uzulu ukuthi athole ulwazi kalula. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Maridadi uveze lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe phezu kwesimo sokutholiswa ulwazi oludingakalayo emhlanganweni oqoqwe ngabe Media Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, obusenzelwa ePandari Lodge eHarare, lapho iziphathamandla ezivele unhlangothi ezehlukeneyo zitshengise ukukhathazeka phezu kobunzima abahlangana labo lapho befuna. Le ngebalisa owe-Access to Information Protection of Private Act, Public Order Security Act, POSA, Law Broadcasting Services Act, BSA, elethemba ukuba le kuza kuba yiyona ndlela ezakwenza inkokheli kuhulumende ibone ukuqakatheka kokuyilungisisa leyo mithetho engumgoqo, kutsho uMaridadi.
Sesitshelile sizazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sizamnika amacebo okuthi imotion yakhe ehambise injani. Ngemva kwalokho engikutshoyo sihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imotion le eqakatheke kakhulu.
Unobhala weZimbabwe Editors Forum, ZINEF, engomunye njalo wamalunga eboard aselesikhathi eside esebenzelana labemisa, umnumzana Jabulo Ncube uvumelane laleli nyathelo elifunwa ukuthatha nguMaridadi.
Sesitshelile sizazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sizamnika amacebo okuthi imotion yakhe ehambise injani. Ngemva kwalokho engikutshoyo sihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imotion le eqakatheke kakhulu.
Lanxa iningi likhala ngokuthi kunzima ukuthola lolo lwazi, kakhulukazi kungatsha zikahulumende labomansipala ilizwe lonke olumelela uPhiwe uZulu, omunye weziphathamandla ezingenela umhlangano oveleleyo kumansipala wakoBulawayo, unkosikazi Nosisa Mpofu obona ngobudlelwano loZulu, uthi basebenza kuhle loZulu wakoBulawayo njalo zikhona indlela zokukhulumisana lokumtholisa lolo lwazi.
Esikuthandayo futhi ukuthi izakhamizi labo sebenanzelela ukuthi umlando kibo ukuthi becele information leyo, kumbe ngesikhiwa sithi be-demand information leyo, yibo okufana ukuthi bebuye besikhuthaze sonke isikhathi ukuthi lokhu siyakufuna, lokhu asikuzwisisi, ukuze lathi sibaphi information abayifunayo.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba kumele iziphathamandla zikahulumende zehlukane lomkhuba wokube lokhe zifaka imigoqo lapho uZulu lentatheli izindaba bedinga ulwazi njengokumunyethwe isisekelo sombuso esithi kulilungelo lomuntu wonke. Lomhlangano wenziwe phansi kwendikimba ethi Access to Information in Zimbabwe, Right to Know, Key to Life, ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa uhulumende, omanisipala kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu zizimele. Kuphawulwe njalo ugwalo olumumethe impumela yenhlolisiso ethe yenziwa ngabemisa Zimbabwe nyakenye phezu kwesimo kwezokwaneliswa kukaZulu lenhlanganiso ukuthola ulwazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abadabuka eZimbabwe abakwele Botswana sebesole amazwi kaMongameli Mugabe othi ilizwe lilahlekelwe ngamadayimana emarange abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion. Bezibuza ukuthi pho usizo lokudinga ulwazi ngamadayimana emazweni afana leBotswana lwancedani, kubika uMartin Ngwenya.
UMongameli Mugabe kungxoxo ayenze lentatheli izindaba kumabona kwethu ze-TV utshele isizwe ukuthi iZimbabwe lahlekelwa amadola angaba amabhiliyoni alitshumi lanhlanu ngenxa yobuqili benkokheli kuhulumende. Lokhu kutshiye iningi limangele noma nje lingethukanga ngoba bevele behlale becabangela ukuthi kulokuningi okungahambi kahle emgodini yemarange. Umgabe uthi iZimbabwe kwamele ifunde emazweni afana leBotswana indlela yokwemba amatshe aligugu la, njalo ithole imali ezasiza isizwe kumadayimana emarange. Kodwa kukhanya elibele ukuthi iZimbabwe yathumela iqula elizofunda ngokwenjiwa kwamadayimane eBotswana, njalo yathembisa ukuthi izalandela isibonelo seBotswana. Ugcine encoma kodwa uMongameli Ian Khama ngokwemba amadayimane okuncedise inqubela phambili eBotswana. Umnumzana Mandla Nkosi, yena obalileyo kumfundo zomnotho, uthi kuyamangalisa okhunye uMongameli Mugabe ngoba ngemva kokuba iZimbabwe ithathe uhambo ukuza kwele Botswana.
Kuyamangalisa ukuthi uPresident Mugabe kathesi ngiyo sekhuluma sithi ama-diamonds were looted from emarange. Ngoba uma ungakhumbula there was a benchmarking team that was sent of senior government officials. Yathunywa eBotswana, yathunywa I think lase Namibia, where they were taught the skills of how to manage ama diamond revenues. And in fact, at the time there was a lot of abantu ababekhuluma besithi kule corruption enzakalayo.
Uqhubeke esithi uhulumende weZimbabwe wenze ngabomo esekela kungutabuchi eMarange kungela mzamo yokumisa lokhu. Umkhosi uthi bekumele uhulumende njengokwenzakala eBotswana engangeneli ekwembeni kwamadayimani eMarange kodwa anikeze inkampani ezilolwazi.
Still, I benefit a benchmark lana asiyiboni. What is supposed to happen njengokwenzakala eBotswana is that uhulumende weZimbabwe should give those diamond fields to people who have experience, who have 20, 30, 40 years of experience in diamond mining. Government in Zimbabwe, if you take a shareholding in those companies, for any kind of, whatever vehicle they use, they are going to try to mine. Mining should be done by miners.
Abanye bathi ukuthumela inhloli zikahulumende eBotswana kwakuyize ngoba uhlelo lokuzithaphuzela luveleswe luphakathi, kukanti njalo iningi liyavuma ukuthi lobu yibufakazi bokungcola okukhona phakathi kukahulumende weZANU PF, kukanti uZulu yena edubeka. Ingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungela eBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kulive Talk lamhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kwamadayimana enjiwa eMarange abiza imali engange $15 billion. Lokho kuvezwe ngumongameli Mgabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Brazil asethethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Luiz da Silva esihambuzisisa phansi kohlelo lokuhluza amacala okungethembeki la ukuchaphazwa kwemali yenkampani kahulumende yamafutha ezimota eye Petrobras. Ugatsha olubona ngezeziphepheli kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Refugee Agency luthi inani leziphepheli esezibalekela impi yomdeni lodlakela kwele Burundi lokhu liqonga mihla ngemihla, njalo selizedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry uhlangane lomunye wakhe wakwele China umnumzana Wang Yi kunsukwana esanda kwedlula behlaziya indaba ezithile ezigoqela ubudlelwane bamazwe omabili ezokuguquka komkhathi ukuzwana imbono phezu kokuqhubeka kwele North Korea ukwephula iziqondiso eziphathelane lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear lokunye. UKerry uthi njengamazwe athuthukileyo kwezenotho lakwezinye izigaba zempilo emhlabeni jikelele bakubone kufanele ukuthi babambanise amakhanda lapha lalaphaya nxa kudingeka. Okumqoka okwamanje kuludaba lwe-North Korea eqhubeka isephula iziqondiso zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council okwenza lelo lizwe libe yingozi kwamanye amazwe omhlaba okugoqela yona iMelika leChina. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ukuthi baphumele imibono yokuthi bathathele eNorth Korea manyathelo bani. Okunye kungani kudala kufuthelana phakathi kwamazwe omabili bona lawo aweChina leMelika yikusetshenziswa kwendawo yolwandle lweSouth China Sea. UKerry athi eleMelika libona angani eleChina liba lobugovu ekusebenziseni lindawo ingafuni ukuthi amanye amazwe yasondele khona. Wathi uKerry kuyisifiso sakhe ukubona amazwe la esebenzelana ekuqedeni inhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwezimpi emazweni afana laboSyria lakwezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Zimbiwe ngulinda, imivuzo siyahulula emsakazweni we-Studio 7. Ngalinyanga kaMbimbitho. Zifundi, nanti ithuba lenu lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo, lingadani. Thumelani imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale, lenze ividiyo engaba ngumzuzo lengxenye. Bese lithumela ividiyo yangkhona nge-WhatsApp ligqoke i-uniform. Imivuzo ibalisa iRadio eSola, amaBopho points amakauso awe VOA lokunye iStudio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Kulandela ukwesulwa komthetho obubangela ukubotshwa kwentatheli zindaba nxa zithe zabhala kubi ikakhulu ngeziphatha amandla zikahulumende, umthetho we-criminal defamation, intatheli zeZimbabwe kwele South Africa sezikhuthaze osowabo ekhaya ukuthi basebenzise leli thuba ukuloba izindaba kungela kwesaba. Kubika uBenedict Nhlapho.
Selokhu uhulumende wethula imithetho evimbela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululeka kusukela ngo-2000, ukwethulwa kwezindaba eZimbabwe kuqale ukubonakala sengathi intatheli zindaba sezimaqenjini amabili, labo abasekela uhulumende lalabo abaphikisana laye. Intatheli zindaba zeZimbabwe kwele South Africa zithi kwesulwa komthetho we-criminal defamation law lithuba elihle lokuthi babuyisele isizotha lenhlonipho emsebenzini wabo. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kwesulwa kwalo mthetho lithuba lokubhala izindaba njengoba zinjalo kungakhathalekile ukuthi ngubani okukhulunywa ngaye.
Ngathi sokule nkululeko ethile kuma-journalist ngoba umthetho lo labo kathi abasabhali bezinyemukula ngemuva kwabo ukuthi kungabe kuzokwenzakalani. Mhlawumbe ngokufisa kwethu kusazophumelela futhi njalo ukuthi lale eminye imithetho iphume.
Le yinto evunywa ngenye intathelo uNdumiso Mlilo yena othi kuvele lihlazo ukuthi intathelo zibonakale zizikhotha mathe zabantu loba inhlanganiso esithile.
Umkhuba lo ngumkhuba omubi ukuthi ama intathelo zindaba zibonakale lazo sezingena zibhala zithatha ama sites ukuthi bona sebe supporta lo supporta lo, kanti ke kumele ukuthi babe fair balance njalo futhi bengathathi ihlangothi.
Kodwa ke uMxolisi uthi kwesulwa kwemithetho enqabela ukusebenza ngokukhululekileyo kwentatheli zindaba akutsho ukuthi sekufuze ziqhulule amanga aluhlaza joko.
Akumelanga ukuthi nxa umthetho lo usuphumile sibe sesiseqela phezulu sesibhala yonke into esiyifisayo sesisilwa izimpi okungamelanga ukuthi ngabe siyazilwa, ngoba thina umsebenzi wethu ngokuthi sitshele abantu iqiniso, awusiwo ukuthi sizame ukubhala izinto ezingekhoyo sizame ukugxeka abantu ngento ezingekhoyo.
Enye njalo intathelo uGift Mathe ukhuthaza ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko ukuthi lusebenzise leli thuba ukwesula yonke imithetho evimba umsebenzi wezintatheli. Le mithetho igoqela lo obamba ngamandla intatheli ukuthi zithole icence lokusebenza kanye lokuhlawula amaqubaquba emali kwalabo abafuna ukuthapha izindaba bezimele.
The Minister of Information kumele i-empower ama-journalists because bafola ngaphansi wakhe, ingaba-repress. Isebenzele ukukhuphula labantu abangaphansi kwayo, ingabacindezeli. Bathele amanzi emithetho e-oppressive draconian kungaba ngcono.
UNdumiso uthi njengoba ilizwe libheke ekhethweni ngo-2018, kawufe umkhuba wokuthi intatheli zitholakale sezibhala izindaba ezikhankasela ibandla loba abantu abathile.
Intatheli zindaba kumele babekwazi ukuthi njengoba siza kuya ekhethweni lika-2018 kumele bakhulume indaba njengoba zimi kanjalo, hayi ukuthi sibonakale sezingane ziyakhankasa sezingathi kumbeni sezithatha uhlangothi. Kumele ukuthi bakhulume iqiniso, uma iqiniso likhona umuntu akhulume, uma kungalingekho akhulume khona lo.
Kule ntatheli ezinenge ezike zamotsho, ezinye zisebenza ngokwesaba ngenxa yokwethuselwa ngabasezikhundleni besebenzisa lo mthetho osufile njalo ochazwe umthethwandaba njengomthetho obuvele usebenza ufile. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kuwaza Friday lamhla uJoseph Njanji usethulela idlalade elitsha lomculo ozibiza ngegama lokuthi Khuliyo elithiwa amaphupho amatsha.
Zimbabwe, the place I want to be. The beautiful lands and the very good people.
Unkululeko Nkala waziwa ngegama lomsebenzi elithiwa Khuliyo uqale ukwenza ezemidlalo eyingxenye yeqembu elithiwa Thabo Arts ngesikhathi ehlala edolobheni le-Plumtree.
The beautiful lands and the very good people. It is my destiny. It's a very peaceful good country. It's home where I belong. Big up to all our heroes. The living and the past, we salute you all.
Ekuphendekeni kwakhe kobulawayo ufika wangena kwezokubaza izithombe esebenzisa insimbi, kodwa wazithola njalo esephendukile kwezomculo esebenza ndawonye leqembu lesicathamiya ele umdumo wesizwe.
Nda into esedrama lezi ngiziqalisele Plumtree, ayikho lapho engaqalisa khona i-art yami. Ngaphenduka ngapho kobulawayo at the time from Plumtree, ngangela sure ukuthi ngizangena ngapho. Ngafika lapha, I actually took up visual arts. Ngaqalisa into zensimbi, insimbi lezi zamazenge, ngakwenzela enye into ngezandla zami lapho mangala ukuthi umuntu loyo akwanisa lokho.
The place I want to be. The beautiful lands and the very good people.
Ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho uKhuliyo wethulele uZulu idlalade lakhe lakuqala esebenza ezimele yedwa elithiwa Amaphupho Amatsha, lona ilengoma eziyithoba munemunye. Kuleli dlalade uKhuliyo usebenzela abaculi abagoqela uJays Marabini, uMjof, uCheryl, uNoma kanye lobusani Nkomo weqembu leumdumo wesizwe.
Long time ago, our grandmother used to call us around the fire, setting ngalekwane. Long, 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 long.
Pambilini lokukhipha idlalade lakhe leli elithiwa Amaphupho Amatsha, uKhuliyo besele minyaka yithoba minembili engaculi.
Wasezethu sokuchisa akumkhiphe uNtelecha wamkhipha, uNtelecha wamkhipha.
Njalo uthi okumenze acule njalo yikuba atshengise indlela abaculi abasacathulayo.
Eqinisweni li-intention kube kungasukho ukuthi mina ibe kube yimi artist. Ekuqaliseni bengifuna ukuthi ngibhalele omunye umuntu izingoma ebe nguyoyenzayo, but ama-artist ethu abayibo ababulalayo ukuhlabela, hhayi khanye abafuni ukusebenza nabanye abantu. So ngagcina ngifika kuphenda ukuthi maybe it's high time I prove a point.
Igama elithi Khuliyo leli umfo kaNkala ulithole ngesikhathi ehamba leqembu leumdumo wesizwe emazweni aphetsheya kolwandle, njalo laqalwa ngabelungu ababesehluleka ukubiza igama lakhe lokuzalwa elithi Nkululeko. Nango-ke ephuma enkundleni uKhuliyo ngengoma ethiwa Bhayisikoro eyaduma eminyakeni edluleyo igculwe liqembu leumdumo wesizwe. Meri Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Lo muntu nyamthanda iwo wo wo ndakava naye kure serkwe makomo nekambombera mpera mpera
Bhayisikoro auya ne Bhayisikoro.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili, omunye wabasakhulayo abaxotshwe kubandla leZANU PF izolo, umnumzana Khumbulani Mpofu, uyalelandula icala lokweyisa unkosikazi Grace Mgabe aletheswayo. Abadabuka eZimbabwe waseBotswana basola umongameli Robert Mugabe ngokutshontshwa kwemali yamadayimana. Kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo, Ntungameli Nkomo. Lilanga.